mayelana neplazi. Ubaba uMondlova uleplazi ali-aplayela kuhulumende ngomnyaka ka-1998, umpikanda le-MDC lingakabi khona. Walithola ngawo lowo mnyaka ka-1988 lelo plazi eNyanga. Qalisa ukulima kilo izimvu ngawo lowo mnyaka ka-1988. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2014 wayefuna laye ukuthi kuCongress akhiphe amaparish lalokhu nalotshwana ayekukhipha eplazini lakhe. Njalo sekeke laba neminye imisebenzi efana nokuyenjiwa kwegolide khona lapho kulelo plazi. So liplazi lidala aba lalo 1 year ibanga le-MDC lingakabi khona. So lokho kuthiwa ulithole khathesi akusuki iqiniso, abakwazi ukudingisisa bangadingisisa bazakutshela ukuthi kunjengoba kunjalo liplazi yasebelalo kusukela ngomnyaka ka-1998. Lathatha isinqumo ngo-2014 esokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuthi a-aplayele umhlaba alime. Yikho libona ubaba uNube, uprofesa Osman Nube bangabalimi, ubaba uTsvangirai ngokwakhe wasebhubha wayesengumlimi. Emoteni lapha yebo uphiwe imota ye-Mercedes-Benz eyokuthi asebenzise eye-CMED, njalo lapho eyiphiwa kayisuke owokuqala ukuthi aphiwe leyo mota ku-opposition. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-leader of the opposition, wayehola njengominista, wayephiwa zonke izicoco zikaminista. Umama uThokozani Kuphe ngo-2013 nguye owaba yi-official leader of the opposition. Lesi sicoco siphiwa umuntu oyabe eyisinia kubandla eliphikisayo njalo esephalamende. Yikho babengaphiwa ubaba uTsvangirai ngoba wayephandle, waphiwa umama uKuphe. Waphiwa imota e-Land Rover Discovery 4 abafunayo registration AEI 1831 ayiphiwa phezu kwemota yokuba lilunga lejale lephalamende. Waphiwa njalo i-diplomatic passport yokuhambisa njengo-official leader of the opposition. Abanye bengakaphiwa. Wayehola njengominista, wayelo-driver njengominista, wayelo-aide njengominista. So ubaba uMondlova ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition, okwakho sokuphezulu-ke ngoba kasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga ejwayele ephalamende amaningi. Usekhokhela nayo i-CCC